indodana kamuyi unkomo umnumzana Sibangilizwe Nkomo obona ngamalungiselelo omkhosi weJoshua Nkomo liBarretta's Day uthi umbuthano walonyaka uzabe umkhulu.
Lonyaka siqale ukulungiselela umsebenzi kaFather Zimbabwe ubaba wetonke uJoshua Nkomo, umsebenzi kaJuly 1st okuthiwa yiJoshua Nkomo and Liberators Day. Siqalise ukulungiselela kubomatshi, wathi-ke ngoMeyi sabiza sanxusa inhlanganiso zombusazwe zonke amaphathi epolitiki ukuthi bezoba lathi ekulungiseleleni umsebenzi kababa kaFather Zimbabwe ubaba wethu sonke eZimbabwe. Yikho-ke kulesi stage esesikiso kathesi, hhayi, siyathaba kakhulu ukuthi kulokudlelana okukhulu kakhulu phakathi kwabantu bakwethu, kulokuhloniphana okukhulu kakhulu, kulokubambana phakathi kwethu nxa silungiselela leli langa likamdala.
Unkomo wengeze ethi ubona lo nyaka uzaba ngumkhosi omkhulu ukwedlula eminyakeni edluleyo.
Sesimelele nje ukuthi kade siqalise ukuqoqa into ezinjengezokudla okuzadliwa ngabantu ngemva komsebenzi lo sokuthe kwasetshenzwa emini yakhona. Ngibona kuhamba kuhle kakhulu. Kulansolo engilayo khathesi nxa ngikhangele amalungiselelo lawa, ngithemba ngombono wami kuzakwedlula eminyakeni eminingi le edlulileyo umsebenzi lo. Ngalokho-ke njalo ngisenza nxusa wonke umahlaba ezulu ukuthi sihlangane esendikwe bantwana bakababa, bantwana baFather Zimbabwe eStanley Square mhlaka 1st July kuyabe kuyi-Friday kusukela ngo-11 kusiyaphela ngo-2. Liyanxuswa lonke ejikelele, ungazikhethi wena ukuthi ungubani, ngoba lawo umntanakazi kaJoshua Nkomo, ingabe ungaphi kwelizwe, ingabe ungaphi komhlaba, ungumntakaFather Zimbabwe uyanxuswa.
Imbongi kaZulu uDumisani Mhlanga yena ubike ukuba uyajabula ngamalungiselelo okukhumbula iqhawe ngoba iZimbabwe ilokuthula nguye njalo lababusayo babusa nje imisebenzi kamuyi.
Amalungiselelo okuthakazelela ilanga likababa uNkomo aqakathekile kakhulu ngoba namhlanje kunje kuyiZimbabwe kungenxa kababa uNkomo. Kukhona ukuthula loba sihlupheka siswele izimali kuswelakala imisebenzi, kodwa kulokuthula kungenxa kaNkomo. Ilizwe limile ngenxa kaNkomo, labanye ababusayo babusa ngenxa kaNkomo.
Osakhulayo uGodswill Jubane yena uthi uyamhlonipha kakhulu umuyi uFather Zimbabwe ngoba wazinikela impilo yakhe ukuba abatsha njengaye babe lekusasa elihle.
Ngiyamhlonipha ubaba uNkomo nesenzo sakhe esihle kangaka sokuzinikela ezinikeleni isizwe sakithi nathi thina abantu abamnyama. Ngakho-ke nathi njengabantu abatsha sinethemba ukuba sizayimlandela emanyathelweni akhe.
Umuyi uNkomo wazalwa ngoNhlangula 17, 1918 eseMukhwe, wakhothama ngoNtulikazi 4, 1999. Udume ngokuba ngubaba welizwe, yikho abantu bebembiza Father Zimbabwe ngoba wayengakhethi mhlobo njalo wazinikela ngempela ukukhulula ilizwe. Noma nje umbuso okhona manje wawusumzingela emini lebusuku waze wacina ekhumisana lawo umlotha kulotshwa isivumelwano sokumanyana esebone uZulu weMandebeleni esethwele luklubhu. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.